Sipho sasikukholwe ukuthi inamanani la ingabe iqondi lanxa phela laba bakufakileyo sileqiniso ukuthi benzile lokho kuthiwa ukucubungulisisa ikube kumele amanani lawo. Ngokunjalo-ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa koBulawayo siphakathi kohlupho, kutho ukuthi abantu abethu isikhathi esiningi bazasalela emuva. Yikho uzezwa abantu besisho bethi hayi ngapha kumgango emadebhende abantu abafunda ngenxa yengezinye izizathu zenezo ezokuthi abantu abethu basuka bengaqhubeki ngezikolo ngezizathu ezitshiyeneyo. So-ke yiluhlupho esilayo lolo lesikhala ngalo ukuthi engxenye lathi asekuzwiseni ukuthi sihlalelo hlupho njengabazali, asekuzwiseni ukuthi sihlalelo hlupho nanjengama-guardian. Kukanti futhi lo hulumende le ngogatsha le-social welfare khona okwabakuzwisa ukuthi kulo hlupho olunjengalolo kutho ukuthi ama-ofisi e-social welfare aselo msebenzi omkhulu okufanele awenze ukwenzela abantwana bonabo bahlengwe abaphuma ezikolo baqhubele phambi ngenxa yokuthi i-social welfare ibancedise, ngoba abaningi uzananzela ukuthi bahlutshwa phose zimali zokubhadala ezikolo. So-ke silayo iministry ikakhulu i-ofisi ye-social welfare ilo msebenzi omkhulu okudingisisa lokucungisa labo bantwana, ibadinge ibancedise ngezimali zokubana abantwana baqhubeke besiye ezikolo, ngoba kungumbiko obuhlungu thina njengezakhamiza koBulawayo. Lokhu sisa ubuhlungu kakhulu ukuthi sinanze ukuthi abantu abaningi babalahlekelwa yikuqhubeka kwabo besiye ezikolo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona isizwe esilabantu abangafundanga isizwe esifileyo. So kutho ukuthi thina njengoBulawayo nxa abantu bethu bephuma bengaqhubeki ngemfundo kutho ukuthi siphakathi kohlupho olukhulu.
Yona imbangela yokuthi abantwana besikolo abakoBulawayo abaningi bachiye isikolo kungaba kuyini?
Kungaba kulizathu eziningi zokuthi abantwana bachiye isikolo. Into yokuqala esiyinanzelelayo kuyikhona ukuthi abantwana balayo sibili imali yokubhadala. Yiluhlupho esilaziyo silinanzelelayo. Phela singakhohlwa ukuthi iBulawayo iyaziyo ukuthi ibiyindawo ebihlonipheke kakhulu ngendaba zemsebenzi. Ila makhampani amakhulu abeqhatha sibili abantu abaningi kakhulu bekuthiwa i-industrial hub ngesikhiwa. Kodwa eqinisweni kade ungahamba khonapha uye kubo Belmont khonapho kulama-factory khona kulamakhampani amakhulu. Akusela abantu abaningi sayavala. Amanye sokungasiza njengama-church labona abasebenzayo uzananzela ukuthi sebelezi zisebenzi ezilutshwana ezisebenza kusho ukuthi abantu abaningi sebaphela imisebenzi. Yikho futhi ungakhangela lomuzwa koBulawayo khonapha ezitaladeni iganga lonke fike kuleli khona fike kuleyani khona fike edorobheni fike emalokishini, wonke umuntu usethengisa, uthengisa itamatisi, uthengisa i-orange, uthengisa imbida, bebaningi khonapho. So bazathengelwa ngubani? Ngoba abantu bokuqala abaningi abasebenzi, okwesibili labo sebegcwele iganga lonke bethengisa. Kusitsho ukuthi vele abenezi uthola imali ezwayo, imali yanje abayithengisayo ukuthi umuntu athole imali yokuthi engxenye athengise inkwalelo langa alale edlile abantwana kumbe athenge i-cooking oil ozethu adlele abantwana. So isizathu sakhona esokuqala sinanzela yikhona ukuthi sibili abantu abasasebenzi, ngokunjalo sesiba lolo hlupho lokuthi abantwana bagcine belahlekelwe bephuma ezikolo. Kodwa okunye futhi ngenxa yohlupho esikhuluma ngalo futhi labanye abantwana abahlala bodwa ama-childhood families ngesikhiwa ngezizathu eziningi. Abanye izizathu ukuthi bafelwa ngabazali babo bonke. Siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo wengculazo ye-HIV and AIDS yathi ibuyalapha i-AIDS yathangela abantu abaningi. So ngokunjalo silayo imizi enjalo othola kungabantwana bodwa. So khonaphana kulo hlupho ukuthi abanye babeshiyele sibili indlu abahlala kiyo kodwa sibathola imali yokuqhubela phambili kuba nzima. Ngezinye izizathu enze sihlana lazo. Ezinye futhi silabanye abazali abathe bephelwe imisebenzi baphuma baya phandle kwelizwe besiyadinga umsebenzi. Ngabe baya e-South Africa, baya eBotswana, baye ngaphi. Bona abazali bathiya abantwana bodwa futhi. Ngolinye uhlupho olukhona kuyathi ngesikhathi bathumela imali ukuthi abantwana bathole imali yokuya esikolo, abantwana bebodwa nje basibazwe ngabantwana ngelaa nto abakhangeleyo. Abanye ngenza ukuthi bazidlele leyo mali bangasabhadali i-school fees. So yilo uhlupho ehlana lalo.